Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla ka 19 ngomabasa 2017 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Kwenzakele lamusha eHarare, ibandla lethu MPP leMDCT kusayinele nokuba memorandum of understanding, okutsho nje kuvumelana indlela yokusebenzisana indawonye lokuthi sizasebenzisana njani, kodwa okuningi kuzavela kuzakhulunywa kuyiwa phambili.
Umkhokeli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai namhla ulobelane isivumelwano sokusebenzelana lonkosikazi Joyce Mujuru okhokela ibandla leNational People's Party.
Uyabona ukuthi eZANU-PF leyo there is always a war phakathi kwabantu beZANU-PF. So siyakwazi ukuthi uMgabe uyakhuluma izinto vele engakwanisi ukuzigcwalisa. Thina njengamaZimbabweans sithi kam 2018 kumele sibambane sihambe kuyovota.
Uzulu weZimbabwe uthi kumele uMongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU PF baqale bona ukuguqula ukwenza kwabo babe yisibonelo esihle ekuletheni ukuthula elizweni. Amankampani adinga umsebenzi wokuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota. Ema biometric voter registration kits akhangelelwe ukufika elizweni namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umkhokeli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai namuhla ulobelane isivumelwano sokusebenzelana lonkosikazi Joyce Mujuru okhokela ibandla leNational People's Party kukhetho lomnyaka ozayo. Lesi sivumelwano sesikufake sobala ukuba amabandla lawo mabili kawasoze ancintisane kukhetho, kodwa akukaziwa ukuthi azasebenzelana njani. Sethula amazwi yakhe emkhosini wokulobelana isivumelwano lesi oqhutshelwe emzini wakhe eHarare. Umnumzana Tsvangirai uthe isivumelwano lesi sipha uZulu ithemba lokuba elakusasa elibalulekileyo. UTsvangirai uthe isivumelwano sanamhla sitshengisa ukuthi kuza kuba lezinye njalo lamanye amabandla aphikisayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo, yena othi isivumelwano lesi siza kwenza kube lula ukunqoba ibandla leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo.
Thina njengebandla leNational People's Party kuliqiniso sibili ngiyagcizelela. Khonokele kuzwayo kwenzakele lamuhla eHarare, ibandla lethu MPP leMDCT kusayinele nokuba memorandum of understanding, okutsho nje kuvumelana indlela yokusebenzisana sindawonye lokuthi sizasebenzisana njani, kodwa okuningi kuzavela kuzakhulunywa kuyiwa phambili.
Sike sezwa ukubana bakhona abanye ebandleni kade bengafuni ukuthi libambane lo mnumzana Tsvangirai, kugcine kuhamba njani la?
Asiselabo labo, thina njengeNational People's Party kusegcekeni sakuvumelana ukuthi sifuna ukusebenzisana labanye amabandla, ikakhulu iMDCT ekhokelwa nguTsvangirai. Ababekuphikisa lokho baphuma, saqedelana labo. Khathesi sonke simoya munye ukuthi ukuze into le isebenzele kuhle ngo-2018 iZANU iphume embusweni, amabandla aphikisayo kumele asebenzelane wonke endawonye. Nathi-ke National People's Party sinjalo sivumelana lakho lokho. Asisela muntu ongathi yena ukuphikisa lokho.
Manje njengoba ukhetho solusondele, imikhankaso yamarali liyaqalisa nini njalo iCongress yona iyayenzwa nini?
Congress yethu khona eHarare mhlaka 28 kuyona linyanga. Abalandeli beNational People's Party lizwe lonke sebetsheliwe ilandela ama-structure ethu. Sisuka kuCongress iphela iqeda eHarar sesibumbile icuku lethu laqina lenela sesisuka lapho sesikopa siqine sesiyakhankasa akusekho okunye esibumeleleyo ukhetho selwenziwa amaprovinces akhetha ubukhokheli bawo wonke sokukhona sokuzele ukuthi sekucongress mhlaka 28 njengoba ngitshile emalangeni amalutshwane sisuka kulanganamuhla sesisuka kucongress sokusiya sadalala sibili sesisebenza
Uxolo sihlobo zami lobe kungumnumzana wethu Selimoyo omunye wezikhulumeli zebandla le-National People's Party elikhokelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru. Asizweni ke inxoxo phakathi kukaChris Kandelo nkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT.
Thina njengebandla le-MDC lonke siyazi ukuthi ubaba uTsvangirai webhedanga eZimbabwe yonke esizwa ukuthi kanti uZulu uthini ngoduko esilukhangeleleyo olubangele izani. So uZulu waseZimbabwe wayekhala ngodaba lokuthi amabandla aphikisayo maningi kakhulu ayenza ukuthi nxa sisiya kusiphika ugedo kamuli amavoti izani icina ingena. So babesikhuthaza ukuthi sidinge izindlela zokuthi sibambane siyekhipha izanu ukwenzela ukuthi siguqule impilo zabo.
Manje akhona yini amanye amabandla lawo elizasebenzelana lawo aphikisayo?
Okukhona lapha yikuthi nxa amabandla aphikisayo abanombono onjengawe onjengowethu kabaliswa ukuthi babuye sixoxisane sibone izindlela ukuthi singaxhasana yini ukuthi siyekhulula abantwana baseZimbabwe.
Njengoba ukhetho selisiyafika liyaqalisa nini imihlangano yamarali?
Okwakhathesi amarali yebona ye aqakathekile kodwa thina ikakhulu kemandlani e-MDC sikhuluma kunjenje iinkokeli zethu siphakathi kukazulu emaphandleni emadolobheni sixoxisana lo zulu ubakhuthaza ukuthi balungiselele ukuyabhalisa ukurejista njengamavota silungiselela lelo khetho njalo sobatshengisa udivoce olukhona lokuqakatheka kokuthi bavotele saguqula impilo yabo ngoba sonke siyazi ukuthi njengebandlani e-MDC uhulumende womanyano ngena izinto zaguquka okwakukhombisa ukuthi singaphiwa ukuthuba lokuthi singene singaguqula izinto abantu bake bayekela ukudla imbuya ngoluntu.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Uzulu weZimbabwe uthi kumele uMongameli Robert Oxolo sihlobo zami uZulu weZimbabwe uthi kumele uMongameli Robert Mugabe lebandla lakhe lezano PF baqale bona ukuguqula izenzo zabo babe yisibonelo esihle kuletheni ukuthula elizweni andubana abantu bakholwe amazwi kamongameli Mugabe yena othi kumele kube lobukubambana elizweni. Kubika uMavis Gama.
Emazwini akhe awethule emkhosini wokunanza usuku lokuthola uzibuse weZimbabwe, umongameli Mugabe utshele umbuthano obusenkundleni ye-National Sports Stadium eHarare ukuba abantu kumele basebenze ngokumanyana behlonipha izifiso zabanye kwezombusazwe lakwezokholo. Waqonqosela ukuba isiqokoqela yikwazi ukuba umuntu wonke ngoweZimbabwe kungakhathalekile ukuba kulokwehlukana kwemibono. Abezokholo labo okubalisa umfundisi Tafumane Clement Zenda waseMashingo uthi lanxa kumangalisa lokho osekukhankaselwa nguMongameli Mugabe kwezokuhloniphana kundaba zombusazwe bayakwemukela.
Kuyamangalisa ke ukuthi uMongameli welizwe ubaba President Robert Mugabe usekhuluma ngendaba zokuzwisisana lokubuyisana nxa kufika kwezombangazwe. Into akade engayenzi njalo engayikholwa engakhulumi la ngayo isikhathi sonke ubaba Mugabe ube kholwa ukubana nguye ke ingqungquthela uma kufika kwezombangazwe.
Umfundisi Zenda ethi yikho kanye abahlezi bekuthandazela njengamakholwa esiKristu ukuba kube lokuhloniphana kwemibono.
Siyakwamukela thina njengabafundisi ukuthi ke ubaba Mugabe usekhuluma ngokubuyisana esingathi political diversity. Kusitsho ukuthi ke uthi yena makasithuthukeni ke sithuthuke ingqondo zethu singaze sathi ovela kubandla elithize elombangazwe elombusazwe umubi kumbe uwrong.
Kodwa abanye bakwamukele ngokuthandabuza bethi akusiqiniso okuthiwo ngumgabe, bembeka umlando kuba nguye imbangela yokukhethana lokungezwani kwabantu elizweni lasebandleni lakhe kusukela ngesikhathi kulwiwa impi yenkululeko. Omunye walabo abangasuthiseki ngale nkulumo kamgabe ngunkosazana Liyamthandwa, umgcini sihlalo ohlangothi lwabasakhulayo enguye njalo unobhala jikelele ebandleni eliphikisayo le-Freedom Front.
Mina nginje ngalahlekelwa ivi nabazali ngenxa yakho noko, ngoba kwakuthiwa ngabelinye ibala abasobeni bezanu PF. So awilezi zinkulumo nje.
Ebeka amakhehla emabandleni ehlukeneyo abafana lomgabe umlando kuba yibo abajojozela ukungezwani, ukukhethana ngemihlobo kanye lokuba umuntu ungowaliphi ibandla lezombusazwe.
Akula kuthula okukhona manje. I-violence isiqalisile. We see ama-youth ezanu-PF echaya amanye ama-youth amanye amabandla mabe senza ama-door-to-door campaign. Akula kuthula okukhona and akula kusebenza sonke okukhona.
Wengeza ethi makaqale ebandleni lakhe umgabe ukuqeda lolu dubo lokungezwani, ukukhethana ngemihlobo kanye lokungemukela imibono ehlukeneyo lokutshelana iqiniso lapho kulokuphosisa okuthe kwaba khona.
Ngangilalele ekhuluma umongameli akulaphise khona phandle ngale. Emakhaya sebeqalisile ukutshaywa, abanye bayatshiselwa ezindlini, abanye bayabulawa. Amapholisa lawo, they are doing nothing.
Kwasekelwa langunobhala jikelele ehlangothini lwabasakhulayo ebandleni le-People's Democratic Party, PDP, uThathenda Chigwada.
Siyawazi ukuthi uPongo ukukhuluma izinto ezingayenzekiyo. Uyabona ukuthi ezanu-PF leyo, there is always a war phakathi pabantu bezanu-PF. So siyawazi ukuthi umgabe uyakhuluma izinto vele engakwanisi ukuzigcwalisa. Thina njengamaZimbabweans sithi come 2018 kumele sibambane sihambe kuyovota.
Bakhona njalo abathi bazoyicela isivuthiwe bengamthembu umgabe kungasi kwaqala ekhankasela ukuthula lokuhloniphana elizweni. Bathi inkinga ngomgabe ikuba uvame ukuphambana lenkulumo yakhe akuchoyo lazokwenza kusehlukana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Amankampani adinga umsebenzi wokuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota eyama-biometric voter registration kits akhangelelwe ukufika elizweni namuhla elanda ukuzovivinywa ukuze etshengise ubungcweti bawo. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni, iZimbabwe Electoral Commission, ithi izavivinya amankampani la ngeviki ezayo mhlaka-24 lomhlaka-25. Amankampani adinga lomsebenzi ebemathathu, kodwa umgcini sihlalo walikomishini uNkosikazi Rita Makarau uthi sokusele amabili kuphela ngemva kokuba inkampani yesithathu eyakwele Belgium ithe ayisawufuni lomsebenzi. Amankampani aseleyo ancintisanayo abalisa iLuxton Group Systems eyakwele China, leDemalog Identification Systems eyakwele Germany. Kusasa iZEC izahlangana lamabandla ezombusazwe kanye lamenhlanganiso ezizimeleyo ibachasisela okunengi ngamankampani amabili lam. Sixhume isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party, umnumzana Edwin Ndlovu.
Singathi thina kuyajabulisa ukuthi-ke maningi ama-companies-ke athole lelo thuba ukuthi-ke abe ngusupplier-ke we-material enale ye-biometric. Kodwa-ke kungakhathaza ngoba izanu-PF bakithi isala i-ahead isale phambili entweni eziningi. So kwesinye isikhathi kungaba lizaba bevele sebele khampani abayikhethileyo, sebele liza abayikhethileyo benze ukuthi benziwe isicoco senikhuvu senesiyana. Yikho sisuka-ke bese singani sethuka kancane. Kodwa-ke kuhle kukhululekile ukuthi ke kungene kuthenda ke ukuthi ikhampani engcono kulazo zonke ke ikhethwe ngeprofessionalism yayo ukuthi iyenelisa ukuletha leyo equipment isebenze ngendlela eqondileyo. Sakuthokozelela lokho. Okwesibili, siwuzile ke umhlangano lapho esizwe khona ke ngomakarawo ubukhokheli bethu ke buzahamba ke normally sihamba ke singaphansi kwekhodi lenera. Kusasa ke bazahamba ke behlangana la izethi ke bazwe ukuthi izethi ke ithini. Kodwa ke esikukhulume labo njalo sisho ukuthi bakubeka kubeke kube kucace yikuthi ke izethi ke ayikhethe ikhampani ngokwenelisa kwayo, hathi ukuthi le ikhampani vela kuliphi ilizwe elidlelana lezana ukuthi-f ikhampani ezancedisa ukuthi uqhilibezele beukhetho ke luka-2018. Lokho ke kasikufuni kasikufisi, akumelanga kwenzakala.
Lisiya emhlanganweni lo kusasa, lile mbuzo yini elingayithanda ukuyibuzisisa kuzeki?
Kuningi kulezikhalazo kulembuzo. Imbuzo kuyabe ifana lokuthi ena la amakhampani angabe ezabuya akhethwe njani, kumbe kwavulwa kwabasobala wonke umuntu ofitayo wa-aplaya na. Yimbuzo esizabe silayo naleyo lokuthi-ke i-selection izahamba njani, kuyini okuyabe kukhangelwa kucubungulwa ukuze kuthiwe le ikhampani isikhethiwe-ke isiyiyo ezasaplaya leyo material. Izinto-ke esizafisa ukuthi-ke umakarawu le qembu lakhe bazicacise kusasa-ke, sibone ukuthi kambe-ke kuyasebenzeka na, kumbe athi izaba kuphela ke izana uPF isebenzisa izeki badala ngathi abantu bezimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-PDP sixoxelaye ekobulawayo. Ulife Talk namuhla kuhlelo lwe-Diaspora Forum sixoxa ngokuvota kwabantu abahlala kwamanye amazwe kukhetho lomnyaka ozayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Elemelika selithembise ukuqhubeka liphathisa eleSaudi Arabia empini yokuzivikela ekuhlaselweni Iran. Lesi sithembiso senziwe kunkulumo kanobhala wezomvikela kwele Melika uJim Mattis lomunye wakhe wakwele Saudi Arabia uMohammed bin Salman. Inani labalobele ukuthola imvumo loba amavisa okuzosebenza kwele Melika ohlobo lwe-H1B visa libikwa lehlile lonyaka ngenxa yokungahlaliseki ngemithetho ephathelane labokuza esikhona elizweni. Abe-US Citizenship and Immigration Services bathi leli nani lehle lisuka ku-233,000 nyakenye laya ku-199,000 lonyaka. Ingcwethi kwezo kuthungwa kwezembatho zomceco oyisakhamuzi sakobulawayo njalo engosakhulayo, umnumzana Gilmore T uqoqa umkhosi wokudinga imali ekusiza abasakhulayo abaphuma emulini eziswelayo abaphila lobugoga eyokubahlawulela indleko yemfundo. Osakhulayo lo uthi lomkhosi uzaqhutshelwa kobulawayo kusasa. Asizweni ixoxa lo Mike Wobe weStudio 7.
Liberalization Premier, i-charity zemjesi zabantwana abanye esikolweni, especially laba abangakhona ukwenelisa ukubhadala, imbulo ekhona ukwenelisa ukubhadalela abantu ababo. So ngoba esintwini sithi umuntu ngumuntu ngamabili, so sirealize ukuthi abantu abahambe King George, which is a school of children with disability. Abanye aba under issues of condition, abanye aba say pressure of life. Foundation.
Ukhangelele ukubambisana lamankampani adumayo kwezokugqoka na kulolu hlelo ukuze ube impumelelo. Njalo awunginikeza amagama.
Research and Survey is a partnership between Edgar Stores, Dissemina Garments, and local designers abanjengabo Shadow by Studio o-Clicks, u-Shante, o-Nanj, nabanye nje abaningi.
Awungitsheleke Brati, thina bontanga abaphila phesheya abafisa ukudlala indima efana le yakho emphakathini kobulawayo, singayenzani ukuze siqale ukuthinta impilo zabontanga kwele Zimbabwe?
Njengabantu abasemazweni kwezinye isikhathi kulama opportunities nalani elilawo khona ngale elikwaziwa ngani. I think it would be very much important ukuthi bani ngale ngoba kule opportunity ekhona ukuthi umuntu weZimbabwe ekhona ukungena mathi musician kumbe umuntu okufashion kumbe umuntu nje oku-tech side engakhona phela ukuthi engene. I think ukuqakathekile ukuthi abantu abasemazweni beshele ukuthi labantu abaseZimbabwe because kulabantu abaningi eZimbabwe abavery talented bakhona ukuthi benze izinto eziphakemeyo but into esekakalayo i-opportunity engaphesheya.
Masigoduke kancane siyoxoxisana ngalolu hlelo. Sonke siyazi ukuthi ukwenza lokho elikufisa ukwenza kuzabiza imali. Awungitsheleke bhotwami, uhlelo lo uzabe ukwenzakala ngapi njalo ukungena kuzabe kubiza malini?
Alright, so iBulawayo session two izabe isegrant and njalo ufuba ngumuntu owu-VIP u-VIP $10 but abanye nje abangafuba ngo-VIP $5 ukungena.
UGilmore ngosakhulayo oyingcwethi kwezokuthungwa kwezembatho zomceco obexoxa ecingweni loMike Wobe weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zithi uhulumende weZANU-PF usesule yonke inkululeko etholakale ngo-1980. Ngakho zithi ukhetho lomnyaka ozayo yilo kuphela ithemba lokubuyiselwa kwaleyo nkululeko. Kubika uBenedict Nhlapo.
Ngesikhathi iZimbabwe ithola uzibuse ngo-1980, ibihlonitshwa ngamazwe amaningi ngempumelelo yayo kwezokulima lezenjiwayo. Idola leZimbabwe belidlisana imbuya ngoluthi lelaseMelika kanye lephawundi laseBhilitane. Amazwe asezansi ezokazi le-Afrika ayethi nxa engahlaselwa indlala azokhongozela eZimbabwe. Izalwane zeZimbabwe kwele-South Africa zithi bonke lobu bunono belizwe sewubhidlizwe baphela nya ngababusi bebandla leZANU-PF kwabangela ubunzima obukhulu okokuthi akusaqondanga ukuthi kuthiwe iZimbabwe yamthola uzibuse. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Qhubekani Msebele uthi kunengi labantu beZimbabwe ilanga likazibuse likhefu nje lokuthi bengayi emsebenzini. Uthi inkululeko yatholwa kuphela yilabo ababusayo.
Inkululeko noma i-independence elizweni lakithi kusese libizwa nje. Asabali isimo kuphela ukuchabalala komnotho abantu nje ngendlela abaphila ngayo elizweni lakithi kunokwesaba ethi inkululeko asikayitholi. Isikhathi nje sokuthi abantu bakithi basukume banazele ukuthi struggle sethu namhlanje sibhekane naso yini.
Umnumzana Khulumani Njayo odabuka ewange yena uthi okwenzakala eZimbabwe yikuthi kwantshintshwa abancindezeli abamhlophe ababekhona kwafakwa laba abensundu esilabo manje.
Kunzima kakhulu kuzulu weZimbabwe kubana bathakazelele uzibuse ngendlela eyiyo ngoba phela bona bese kunzimeni obukhulu obufana lokuswela imali emabhanga, ukuswelakala kwemisebenzi yona esile sikhathi ingatholakali kweZimbabwe, ukuswelakala njalo kwelungelo loluntu eZimbabwe khona okwenza abantu bengasathembi uhulumende.
Umgcini ihlalo webandla leProgressive Alliance of Mthwakazi Unions PAMU umnumzana Clement Ncube uthi lihlazo ukubona ukuthi ngemva kweminyaka engamachumi amathathu lesikhombisa iZimbabwe sezandleni zabansundu iphansi kwesimo esibi kangaka.
Konke nje akukho okucacayo ukuthi kuyiwaphi izwe lifile, abakhokheli babegula baya ngaphandle, balashwa ngaphandle, abantu babo bafunda ngaphandle, uselebrator ini? Awula le senti yakulelo lizwe but uya celebrate uzibuse wani ungakwazi ukuzibuza izwe libuyele emuva 50 years backwards from 1980.
Umnumzana Ncube uthi kuyamethusa ukuzwa kulabanye abathi bathokoza ngabakulethelwe inkululeko yeZimbabwe.
Hlupheka kusweli imisebenzi, akungeneki ezibhedlela, akula mithi, akula bodokotela, akula nesi ezikolweni kwezindawo sibona abantu sokusabasele bhatala school fees ngembuzi into bani le from top to bottom ufila yikho into ecacayo Zimbabwe is a failed state so there's nothing to celebrate lapha
kodwa kumculo weZimbabwe odumileyo uzinjazi yamluma uthi akulunganga ukuthi nxa ugezisa umntwana ungabona amanzi singcolile ubusuchitha konke lo mntwana
siyabonga kakhulu nje khona ukuthi nathi izira kithi nathola ukukhululeka kwa celebrate ke independence ngale date celebrate ngayo engakusho ukufisa nje ukuthi mhlawumbe izinto zibuye zibuyele simanage mhlawumbe kuhambe kahle konke
ngakwelinye icele isizalwane sePlumpton umnumzana Big Foster Gomose uthi kufanele kube lizilo ukusebenzisa ibala elithi uzibuse nxa kukhulunywa ngeZimbabwe
singabiza lento esinayo sithi independence sizoyenza abantu abayazi ukuthi independence yini basihleke ngoba yilapho kwaqala khona iproblem ngo-1980 kwakhululeka umnangagwa kwakhululeka umgabe kwakhululeka yonke liyagengena liya Smith wayekwazi ukuthi noma ngiyilwa nalaba bantu kodwa ilizwa kumelanga ngilibulale
umnumzana Msebele uthi sokusemandleni entsha ukusebenzisa ukhetho luka-2018 ukuguqula isimo esikhona ngoba abadala bayidlala eyabo indima ngo-1980 bakhulula ilizwe phansi kombuso wamabhunu
manje ziningi indlela ezihambisana nasona lesi sikhathi sokuthi kufanele sikhethe ukuzithatha ukuthi silwele inkululeko yethu kuhlanganisela khona lelo khetho oluzayo isikhathi sokuthi abantu abasha basukume ukuphalisela ukuyavota siyovota kumnyaka ozayo sivotele uhulumente ukuthi uzofaka abantu ngaphambili
lobanje abanye besithi lolu khetho kalisoke lulethe inguquko inxa uqilibezela ukuhlala kusiba khona abanye bathi ngalesi sikhathi sembuso yentando kaZulu kuzafanele kwenziwe konke okusemthethweni okungenza impumelelo yalolukhetho iveze xathu intando kaZulu Mr. 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapho
kwezemidlalo lamhlanje intatheli izindaba yethu uJoseph Njanji uxoxa lomdlali wewheelchair racing uSamson Muroyiwa.
USamson Muroyiwa ngumdlali oncintisana ngamawheelchair kodwa ekuqaleni kwakhe ezemidlalo ubedlala umdlalo wewheelchair tennis. Umdlalo oncintisana ngamawheelchair ungene kiwo ngomnyaka 2012 lapha beyingxenye yeqembu labadlali bakweZimbabwe abaphatheke kumncintiswano we-Othenikwa Wheelchair Challenge oqhutshelwe endaweni yeGeorge elizweni leSouth Africa. Ngomnyaka 2013 uMuroyiwa ubuyele njalo kumncintiswano we-Othenikwa Wheelchair Challenge lapho afike wanqoba khona kumjaho we-42 kilometers kusigaba se-T53 le-T54. Lapha ekhaya ikhomine ngimijaho yehlobo lwemarathoni ikho uMuroyiwa ecina encintisa kumijaho ephakathi laphakathi middle distance lapho achona eqeda khona esendaweni yesibili ngemva kaElford Moyo. Ekhulume ekupheleni komncintiswano wePPC Matopos 33 miler oqhutshwe ekuqaleni kwenyanga kaMabasa uMuroyiwa uthe yena uchiyo ayemehlweni ngoba uMoyo elesi sindo kulaye.
Nakanje ndonzile belaye sibili bathaya njele metheli ukuthi mina ajolesa angina wayi nawule moyi ukale khonye demethe yahamba yabona
lonyaka uMuroyiwa ungenile njalo kumncintiswano weOthenikwa Wheelchair Challenge kodwa akumhambelanga kuhle njengoba ephuthe esendaweni yechumi lesikhombisa kumncintiswano oqhutshwe ngenyanga kaNhlolanja. Ekuqaleni kwenyanga kaMabasa uMuroyiwa uphatheke umncintiswano weBPC Matopos 33 miler emjahweni we-21 kilometers lapho aqede esendaweni yesibili ngemva kukaMoyo. Sixhumane laye ekupheleni komdlalo lapho athe yena uza kuyancintisa phesheya kolwandle inyanga kaMabasa ingakapheli. UMuroyiwa ule minyaka yokuzalwa engamashumi amabili lathobanambili 28. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga tjahale zansi, singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Umkhokheli webandla leMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai ulobelana isivumelwano sokusebenzelana nalo nkosikazi Joyce Mujuru owebandla leNational People's Party. UZulu weZimbabwe uthi kumele uMongameli Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF baqale bona ukuguqula izenzo babe isibonelo esihle ekuletheni ukuthula elizweni. Kwanele ke mthokazi omuhle okwalamhlanje olivalelisayo
ngontunga milinko mo buro ko batuba mudi mo azibe ope makamu angu ndaboka.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.